Ngobuningi bemali obuthintwayo lapha ku Gold Mafia kuyacaca ukuthi indlela okufanele kubanjwe ngayo ukuthi kukhethwe ikomiti eliphethwe ngujaji, ikomiti elizimeleyo okuthiwa yi-Independent Judicial Commission of Inquiry. Ujaji ozimeleyo ongathatha uhlangothi olandela ubufakazi buze buyefika lapho umusa khona. Yikho kwenzeka emhlabeni wonke jikelele nxa kulesimo esikhulu kangaka. Kanti ke lanxa ubeza besenza lowo msebenzi iParliament bekufanele ukuthi ngabe layo ikhuthele iyenza okuqondene layo, ngabe izakhi ikhuthele, ngabe amapolisa akhuthele. Kodwa okusebenza kuhle esimene esinjengalesi likomiti elizimeleyo liphethwe ngujaji elesikhatshana esincane elikhethelwe nalumsebenzi kuphela, lilandele ubufakazi buze buyefika lapho obufane obukhona, kwenzeke lokho okufanele kwenzeke kulabo abatholakale ukuthi balecala babotshwe, bathutshiswe, bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena othinteka kakhulu ukulifilimu akakatsho lutho lanxa bebanenga baphume besithi benza imisebenzi yenkohlakalo laye badlelana laye. Sizabona ekhuluma kwesinye isikhathi yini ngalolu daba, kumbe sizabona ethula nje lolu daba luphelele boyeni njengesithukuthuku senja?
Angiboni ukuthi kuzaba lalokho angakutsho okulesi sinto lanxa engakhuluma okuthile. Kuyabe kungasonto ezaletha umahluko, ngokuba into ebidingakala ukuthi abe nguye okhetha lelo komiti, i-Judicial Commission of Inquiry, athi le nto yangizondisa kutshontshwa imali yelizwe, le nto yangizondisa kwebelwa abantu abangabayanga, kwenza ilizwe ligcwale ubuyanga lenhlupheko, abe sekulwisa khona lokho. Kodwa ukuthula kwakhe khona lokho, kunganyikinyeki kwakhe khona lokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi, akufanelanga sikhangelele okunengi kuye. Ngokuba phela bayaqanjwa labo bonke labana asebenza labo, layo uyaqanjwa ubefanele ukuthi asukumeke akulungise khona lokho. Kodwa asiboni ukuthi uzasukuma, kuyaphelela nje khona lapho engashongo lutho. Kodwa ngasukuma khulumela kuzabe khuluma into engasoze ilethe umahluko, engasoze iguqule isimo, ilethe ukuthi bajeziswe labo abalamacala.